soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. Kubuhlungu as a mother and what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Muzuri uchiyeleli bandla lidonselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho loyedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu obesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokitshini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngani abantwana bonke they were affected na? Abantwana babuya khonapha e-founders lekhala bakuzwisisi, the teacher asengakufundiseki, akafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. Kubuhlungu as a mother and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. He went through a lot. He's been paying for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenshayile bandimazi, so when I figure sebanshayile in last week. First thing ngiyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuya ngami, mina abiselande semfunda sefuna ugala. Esithi hawe angaphi ubonde into esenzakele sinyaphapha manje thola vele wena ishethi yakhe siyi-redi sijolikazi.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawunkana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance of counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang-related violence, which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMiddleton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Sanders, Sitele, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini ku number 2345. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamanji ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala zizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Idudizile kakhulu ngindlela ngiphathekile ngoba yisihlobo sami soneko esilahlekileyo ngumntwana omzawana. Kodwa-ke kusekenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikulangelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka amiza bagcine sebethwaizikhali ezinjengazolezi ezibulele umntwana lo kade funda ngoba nxa umntwana ebulewe ngethisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabasanakekela kakhulu ngabazali ngakho-ke siyimpanso esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqonqosele abantwana baqondise abantwana babakhe babebileke ukuze kungaveli izehlakalo ezinjengakhoneko esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha kusesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo bhilokezi ngoba abantwana phakulezi nsuku kungakunanzelela sebezenzela umaqanda sebengumhlambi kalelisiye siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthaza abazali ukuthi kunomlando wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqele sakhula ukwenzela ukuthi sizenezizehlakalo ezinjengazonezi kumbe sibezesikhuthaza futhi lo mthetho aphulisa ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha babeyiqumbi kuthina sekudala-ke ingxabano enjengaleyo kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzonezi indawo esingazibiza ngokuthi nama-hotspot. Siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane ababalisi lazo zonke izakhamizi ukuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube siyazi ukuthi kabasatshaywa kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba le ngozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibadudizela ukuthi badle amalungelo abo kodwa kunanzelela khonapho kuhulumeni ngamalungelo ama-responsibilities kungumlando wawo abatyelwa kakhulu ngawo okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banika amalunda abazitele ukuthi bona sele ngazifike emhlabeni ungananzela lo mdala emzimakhe amandla kaseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana akhe ngendlela eqondileyo kube sekuthiwa kulabo-guidance and counsel abo-psychosocial services zenezo yizinto vele emuntwini omnyama umuntu we-afrika ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina sivele sikhulele siqondise ngokwawo ona umuntu etshaywa kakuthi ukuthi uyabulawa anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ukubuya lokona kodwa kwathesa abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo lapa abuyayo abantwana kheke zenzeka santante bekwazi ukuthi engavele ayibika tukani ngenzeso womthetho ukusekela umntwana ukuthi yi-abuse.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxoxwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiyele libandla lidoniselana amandla. umdzuri lenye inkokheli yebandla yaxotshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora emthethweni ndaba besithi kakhethwa ngokusemthethweni. Ngomvulo uMonzora uhle waxotshisa edale lesenethi umnumzana Mdzuri. Umdzuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube utshele uGaina kuMede Said weStudio 7 ukuthi uMdzuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nqa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMdzuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla le-MDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe i-constitution, umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament, welowazombe sika-councillor, kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMdzuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni, ngoba i-constitution ye-MDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani layo kumbe angahambisani layo, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMdzuri kazange alandele ngisho esisodwa isinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla seli siba lomlando nje ukuthi lazise i-parliament kumbe i-council ukuthi hayi uzivanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselayo. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMdzuri ekuphikisaneni ekubeni lo mbono otshiyeneyo abafana labo Dan Moyo abangekho e-parliament kuyibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma disciplinary hearing ona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa lebandla, sebezixotsha. Akuyabe kungelanto into engayo ibandla lingayenza ngaphandle kokuthi likubeke kanjalo.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi sithinte omunye walabo kuthiwa seqotshiwe ebandleni le-MDCT, umnumzana Dan Moyo, ongumgcinisihlalo webandla leli ngapha kwele Melika, saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla le-MDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa ngu-Witness Dube la ngamanga nje aluhlaza. Oqala uMdzuri kazange azikhiphe ebandleni, lamanje lokhu uyagcizelela ukubana yena uyimemba yebandla. Azikhipha kukho ikuthi avumelane noDouglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi witness wena ukuthi uzube isikhulumeli sebandla le MDC wawenza kwenzakala kanjani ngoba masi siya ku constitution ye MDC i standing committee ama members wonke awe standing committee ngabantu aba electwa ku congress kwenziwa ama nomination esenziwa ngama provinces from u president kuze kuyofika kuye uwitness oyisikhulumeli sebandla konke lokho akuzange kwenzakale umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu yinto ayixotshelwa eParliament ke leyo lokho kukhulunywa uwitness okokuthi umuntu angahambisa ibandla ecourt usezixotshile kuhumana nje kuphela ngoba iconstitution ye MDC ayilayo leyo clause yinto yena uDouglas Monzura ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumongameli ube ngumongameli esebenzisa yiphi constitution ye MDC ngoba MDC constitution ye MDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe econgress icongress ayizange yenziwe ngoba icongress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo ayikho nje icongress eyenziwayo kuma lower structures so siyazibuza ukuthi kani manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze MDC noma abasebezithi bona bango president be MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange i constitution ye MDC ayizange yalandelwa ngisho nje sabona ama province abo chairman bama province babhala incwadi before iowi congress kwabo lokho abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ayi asivumelani lakho lokho ngoba kusiyindlela iMDC yenza ngakhona izinto ama nomination bekumele aphume from the grassroots from ama provinces and then sabona futhi belandela nge press statement i press conference abayenzayo ama chairman awe MDC again be denouncer ukuthi into enziweyo ayenzwanga ngendlela i MDC esebenza ngakhona ayenzwanga ngendlela ye MDC constitution so abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho we MDC as it is right now asilayo upresident asilayo istanding committee up until ama congress aze ayenziwe ngendlela iconstitution ethi kumele enziwe ngakhona
lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esesigabeni se Virginia Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba sebhinga azila ngitsho loyedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi. Ugatsha lwezemihloliso lwe-ZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lomntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-PTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Nevanya Hunzwi uqoxe lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani iproblem kakhulu ukuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks, ama schools amaningi vele abala ama textbooks. Sonke siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum leyi okufunakala ukuthi khona abantwana babe beyenza ama colors. I problem yokuthi khona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana. Kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of our secondary schools in Binga akula electricity kumbe alternative ekuthi kona nqa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzi. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngisho ama computers ekuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Minister of Education, Minister of Primary and Secondary Education, against IDACA framework, which stipulates about 20%. Abantu abebinga, they've been left to culture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumela nikwizikolo. Imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of our schools in Matabele, not all the 7 provinces are affected. Although sila ma districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of our sizes, they manage at least to get some of these resources from the province abaduze yiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhlolisi yabo okumele uyenze ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagesi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even i-motivation. Ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagesi kuma schools. Nga kungela amagesi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa iICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabele and North, e-grand equalization iyabuya ngesikhathi, so that at least izikolo ezisemuva lazo zingaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello, ke ngumnumzana Nevanya Wunzu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi izulu elinayo kulezinsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Phumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe ilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi esitudio 7 labalaleli, mbingele lomthokazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ephalamende akula bantu abamele iMatabeleland. Yena chamisaka ngikhona angazi ngimzokhuluma nge-devolution of power. Sibona iMatabeleland lokhu incindezelwa njalo nje, le opposition yangikhona yena ongichanisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza, lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashiyo avela kubo mtowe kubo mtare yibo khona le waletha ngapha kobulawayo ezoba ngokhansela. Sile 18 councillors engamashiyo esihlupha manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhono omkhulu, ngaba siyamuzwe ekhuluma i-devolution of power, siphambi nge-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe nachanisa ngkhono ekhuluma i-devolution of power. Lokhu esenza i-tribalizing yakhe. So indaba yakithi nzima, ukuthi ibonakala iMatabeleland ithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalo umfana omncane abathi phambili ngumfana omncane, abantu bakithi, ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland. Asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala ngeSouth Africa, ukhuluma ngobhekintilo nyakhe.
Studio 7 linjani lonke Bengicela usizo sitshontshela imota nje njengamanje ngabo 11 Plumtree Town lapha abantu babe bagongoda umfana lapha bathatha imota leyo ibonayo kupicture leyo babaleka layo so ama-contacts number yona lawo elingakucontacta ngendawo ethi uma izwakala kuthiwa idlula emaphista njengamanje as we speak kanje imota edingakala very serious ngumfana wakhona bamlimazele ulalisela esibhedlela so sicela ungabe ibonile zama ukucontacta kumba amapholisa aseduzane kumbe zalezi number ukuthi sikwanise ukuthola usizo ngiyabonga kakhulu
ngibingelele Studio 7 ngibonga umsebenzi eliyisenzela wona usinika indaba zeqiniso olwami udaba na ngabantu bezana abacelebrata imigaba day ukuthi yini ecelebrathwayo ngenkosi yabo leyo umgaba ikuyena abakwenzileyo nge-43 years asilamsebenzi sikhulele edubeni sesisesigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha besiyela ubhani imali abazisebenzisayo istedof ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi bacelebrata ilanga lenkosi yabo hhayi lisihloniphe badala lina bantu bezanu lisihloniphe
sanibonani kustudio 7 ninjani lonke kustudio 7 hhayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa hhayi yezwa nje bonkani bakhala nje ngezanu bakhala ngezanu hhayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezame ukuthi bencedisane then from there-ke sebezobona lezi iy'ndaba zabo ababhekane nazo sebaqale bakhipha le phathi le isilonda ngoba isilonda izanu isilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izanu izanu ayinanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu isazama ukuthi yalunga hhayi kuseqinisweni nje ukuthi hhayi ukwehluleka ize ehlulekele naye lelo liqiniso elaziizanu ukuthi sihlulekile akusekho engakwenza ngoba nje nemigwaqo yonke into nje umoshakele ezandleni zezanu yonke into nje imoshakele ezandleni zezanu bevele belokhu beyibonayo abalokhu ekuthiwa izanu ayikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hhayi sizehluleki ngiyabona
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela studio 7 iminyaka uqalile manje sikujulayi angaze kube le audio yami efundwayo noma njalo nje akula ngitsho angazi ikhompyutha yeni ngiyeqa njani noma yeqwa ikhompyutha noma yeqwa yini studio 7 ngiyacela lami into engizwakale amazwi wami engiwafakayo lami ngabe ngithanda ukuthi azwakale njengoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela studio 7 cela kakhulu ngiyabonga mi-South Africa Deep Sleep
ngiyabonga ngicabanga ukuthi namhla ingenile inamba yami kuzoseva ngigcine sengiyiseva ngenye indlela la ngo+1202 bakezinye inamba siya phambi ngiyabonga kakhulu lami sengizokwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona i-news zasekhaya siphiwa yonke imininingwane ngiyabonga kakhulu ngani lalela njalo lisinikeze ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela lisixolele hhayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kwestudio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa nabakhokheli ba ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. ukuxotshwa ebandleni leMDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mutsuri kuthiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lingakhohlwa ke ukusilalela ntambama lamhlanje ngo-7:30, kodwa ezekuseni silazo ngomvulo ekuseni. Siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu-Chris Gande, ngilifisela ke impela sonto elithukela.